sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uLessie Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 26 Ntulikazi 2023 nguPraxis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isiyethule ukukhathazeka ngokuqonga ukwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Abenhlanganiso ye-European Union lamhla bathumele iqula lamalunga angamashumi amane lasithupha 46 labazohlola ukuqhutshwa kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kancobakazi mhlaka 23. Uqhutshiwe namhlanje umhlangano ophathelane lokuqhuka komgadi i-climate change e-Victoria Falls oqoqwe ngabe-International Organization for Immigration, IOM. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela ezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isiyethule ukukhathazeka ngokuqonga kwezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. UThuso Khumalo usibalo lodaba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Embikweni owethulwe inhlanganiso ye-Amnesty International namhlanje, inhlanganiso ithi ikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kukahulumende weZimbabwe esephula amalungelo oluntu. Usaphethe isikhundla somqondisi wale nhlanganiso ezansi yezwekazi le-Afrika, unkosikazi Bongai Jikwanda, utshele iStudio 7 ukuthi ukwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe yimbali esegcekeni selokhu uMongameli Emmerson Mnangagwa wangena esihlalweni.
Over the past 5 years,
sekule minyaka emihlanu uhulumende weZimbabwe eqhubeka esephula amalungelo oluntu, kanti-ke nguye okufanele abone ukuthi amalungelo abantu okwethula imibono nokubuthana ayahlonitshwa.
Association and Peaceful Assembly.
Inhlanganiso ithi ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho, amabandla aphikisayo aqhubeka esalelwa ukuqhuba eminye imihlangano yawo. Ithi njalo kusetshenziswa udlakela ukuchitha imbuthano, kati labo abasola uhulumende wakwenza lokhu baphathwa njengesigebenga. Khathazekile njalo ngokuhlukunyezwa nokubotshwa kwentatheli zindaba, amalungu amabandla aphikisayo, abalwela amalungelo oluntu kanye labanye abafuna ukusebenzisa amalungelo abo okugcweleyo. Isola njalo umthetho osanda kwethulwa i-Patriotic Bill isithi ugcinezela ilungelo labantu lokusola uhulumende. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele-South Africa, uMnumzana Thurston Ndlovu, uthi kalivikeki elikhulunywa inhlanganiso ye-Amnesty International.
Kumanje nje sikhuluma kanje, sinabantu bebazama ukuthi bakhulume umbono wabo, ubabo njengokarivume nobabo uJob Skala. Uhulumende waphendula ngendlovu, ayiphendulwa, wabopha, wavalela emajele. Freedom of expression ayikho. Ukukhuluma ukhululekile, ukhuluma nje uma uqeda ukukhuluma ungahle uvalele.
Intatha zindaba eZimbabwe njalo ehlaziya zomusakazi uMnumza Namxolisi Ncube uthi kunzima ukuthi ukhetho kuthiwe lukhululekile nxa kwephulwa kwamalungelo abangavumelani lohulumende kulokhu kuqhubekela phambili.
Nanxa ukhetho lungenziwa kungazange kwaba khona lokhu kuthiwa yi-rigging, kodwa nxa kube lodlame kusuka impumela yokhetho ingahlonipheki, kuvile kusiba futhi njalo nesolo ezinengi ukuthi kungabe kukhona kuthi okwenzakeleyo okwenziwe ngasemnyameni okunjengokuqila kakhulu kukhetho kwethuse kwabantu nokuthi bagcine bevotiswa ngenkani bevotela ukuthi abangamthandiyo.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo e-Phoenix Foundation uMnumzana Dumisani Leya uthi kudinga ukuthi umhlaba wonke ungenele ukhetho lungakaqali.
Njalo sicela amanye ama-association afana labo-SADC ukuthi akhuze i-government yaseZimbabwe, uhulumende waseZimbabwe, ukuthi angakwenzi lokho ngoba kwenza ukuthi ama elections awakhululekanga.
Imizamo yokudinga kuPaulo kwesikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana kayizange iphumelele. Kodwa ke enkulumeni esanda kwethulwa uMongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhuluma lapha amabhizinisi ezokwenjiwa asakhulayo ekupheleni kwenyanga epheleleyo eGweru, uthe iZimbabwe lilizwe elikhululekileyo njalo akekho ngafundisa iZimbabwe ngokuqhutywa kombuso okhululekileyo. Uqhubeke wathi labo abafisa ukubona kulodlakela ekhethweni oluzayo abasoke balubone, wathi kuzaqhutywa ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Melesitulo 7 Johannesburg, kwele South Africa, ngenguthuso Khumalo.
Abehlanganiso e-European Union lamhla bathumele iqula lamalunga amashumi amane last two per 46 labazohlola uqhutshwa kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kancabakazi mhlaka 23. Abe-EU bathi bakhangelele ukubana liqula elibunjwa ngabantu abalikhulu lengxenye 150 kodwa abanye bazafika ngosuku lokhetho. Kubika uMeviska.
Ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni owenzelwe ehoteleni eyeHoliday Inn eHarare lamhla, umsekeli womkhokheli waleliqula uDokotela Biata Martin Rosmetowicz uthe inhloso yabo yikubona ukuthi eleZimbabwe lizalandela zonke izimiso elavuma ukuthi lizazilandela lokuhlonipha ekuqhubeni ukhetho lwalonyaka.
We're here to promote and to defend those democratic principles and to
see the extension to those international norms which have been employed in the Zimbabwe ezingangenela khona ngokuzithandela ukuthi zibonakala kanganani kulolu hlelo lokhetho.
UMnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute upha umbono wakhe phezu kwalokho okuhlezi kukhalazwa ngakho ngabenhlangothi ezishiyeneyo zempilo mayelana labaza kuleli ukuzabona ukuqhutshwa kokhetho.
Nxa sikhangele ama-incidents la ayenzakalayo ayi-violence atshengisa ukuthi iZANU PF endala lokungatshintshanga. Ukuphuma ukukhitshwa kwayenza umgabe kwakungakhitshela ukuthi bamkhiphele ukuthi muvi kodwa kwaye kubangisana izikhundla kuphela. Kodwa iZANU ilokhu iyona liyana iZANU eyayenza ukuthi iyaginya inkomo lezapho. After amaNdebele amaningi esebulewe nge-violence kubangwa amavoti, loko kuyiyona le iZANU PF silayo namuhla.
Kodwa isikhulumeli seZANU PF uMnumzana Chris Mtshwangwa uxwayise ama-observers ukuthi kumele bengalandi ukuzoba zinhloli labacuphi.
We are happy they are here to observe, only to observe.
Akafuna ukuthi balapha ukuzobona, ukubona kuphela ukuthi abantu baseZimbabwe benza kanjani ngombuso wentando yabaningi. Sesikufezile okulindelwe yisathi ehambisana njalo lemithetho ye-African Union nokhetho. Ngabafowethu labodadewethu labo, asikufihli ukuzigqaja kwethu ma sihlolwa ngabafowethu labadadewethu, kodwa sathatha inyathelo lapho ababengamazwe asentshonalanga base befuna ukusifundisa ngombuzo wentando kaZulu.
Omunye wabasekeli besikhulumeli ebandleni eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi lanxa encoma ukuthunywa kwalamathimba avelela kwamanyamazwe ukuyahlola indlela ukhetho luqhutshwa ngayo elizweni, kunenge okusamele kwenziwe.
Kungabe ngama monitors, ama monitors ale mvumo yokungenela bebuze baqondise lapho okungahambi kahle. Ama observer amaningi ayabuya afike kuma hotela engahambe emzarabani, engahambe etsholotsho ezumba maramba pfungwe. Sicela sibili bangahlali emadorobheni kungani ngama-tourists abenza umsebenzi njengalokho abakufuna ukuthi bakufeze.
Abe-EU laba baveze ukuba ngosuku lokhetho leliqula eselikuleli lizokwelekelelwa ngamanye amalunga angamashumi amane lane 44 ithimba lePhalamende le-European Union kanye labazophathisa okwesikhathi esifitshane abazothathwa bevelela endaweni ezishiyeneyo zakuleli labazavela kuma-ofisi abameli bamazwe kuleli. Lokhu kuzoletha inani labazobona ukuqhutshwa kokhetho ngosuku lokuvota lifinyelela ngaphezu kwekhulu elilamachumi amahlanu 150 abazavela kuwo wonke amazwe angamachumi amabili lasikhombisa angamalunga omanyano we-EU ogoqela ele-Canada, Norway lele-Switzerland. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa ingavotelwa ukuba sembusweni eleZimbabwe liza kwamukela wonke umuntu okugoqela labo abaphuma elizweni bebalekela isimo esibi sezombusazwe abagoqela oke waba kusano PF umnumzana Xavier Kasukwere nomnumzana Jonathan Moyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba.
Bekuhlatshelwa kugidwa abasekeli be-CCC bethakazelela umkhokheli wabo webandla leli umnumzana Nelson Chamisa. UChamisa wenze imihlangano emibili eqala komrombezi Growth Point duzane lomuzi owayengumongameli welizwe uMuyi umnumzana Robert Mugabe. Esuka lapho uChamisa uhle waya edolobheni leseGuthu enkundleni yefubhajena lapho athole kule nkulungwane zabantu. UChamisa utshela abasekeli bakhe ukuba ukuze leli lizwe liphumelele kumele lamukele wonke umuntu okugoqela abasuka bebalekela isimo esibi sezombusazwe.
Sifuna ukuthi muZimbabwe wese, we have 5 million Zimbabweans in the diaspora. We want them to come back and rebuild our country. Toda kuti vauye muno bada zvigoni kana tisina kugadzira nyika. Why are Zimbabweans in South Africa? Why are Zimbabweans in Botswana? It's because they are not happy with a government iri muZimbabwe.
UChamisa uthe uhulumende weZimbabwe owezanu PF nguye oyenza ukuba abantu bahambe kwamanye amazwe ngenxa yomumo omubi wezomnotho nezombusazwe. Uthe ukulwisana nabantu ngenxa yokwehlukana kwemibono okwenza abanye begcine bebalekele kwamanye amazwe kumele kuphele. Ekhuluma emhlanganweni lindalela izindaba esigodleni sebandla lezanu PF, isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mswangwa uthe bakhangele ukunqoba ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa 70% ukukhetho lolonyaka. Lokhu kugcizelele ilunga leZANU PF umnumzana Mabutho Moyo othi uChamisa uyaphosisa.
Hayi, aso bantu sizabathatha serious njalo amaZimbabwe ezivela abathathi serious. Bazathatha serious bona baba bebangumsindo besendaweni ezikhatshana abangavotiwe lokuvota, kodwa hayi eZimbabwe usekelwa abaselalo lapha.
Umsekeli wesikhulumeli sebandlaleli umnumzana Gift Osalo Siziba wazise ukuba uhulumende kaChamisa uzaguqula impilo kaZulu.
Umongameli ke namhla uaddresse eGutu njengobona abantu abaningi baphume ngobuningi. Okokuqala, umongameli ubelapha ukuzophakula uhlelo lwethu ukuba nanxathi nasikhokhela kule nto ezinhlanu esihamba ngazo imesejeni. Indaba yokuqala indaba ye-transformation. Indaba yesibili, i-transformation yasikhuluma ngokuthuthukiswa kwendawo, ukutshintshwa, ukulungisa imigwaqo, ukulungisa ke intambo zamagetsi, ukulungisa ke ama-railway network, ukubana siphendukise i-infrastructure yelizwe. Okwesibili, umongameli ukhulume ngendaba ke ye-development, ukubana sathuthukisa njani indawo ehlala abantu.
Ekhuluma kulo mhlangano uChamisa uthe uhulumende wakhe kasoze athathe umhlabathi ebantwini abansundu njengalokho okuthiwo libandla leZANU PF esithi uza kupha abantu abalomhlabathi incwadi zama-title deeds. Uthembise ukulungisisa inkinga ezibhekane lengatsha zezempilakahle, ezemfundo, udubo lokuswelakala kwamanzi, amandla kagetsi lokutholakala kwemisebenzi. Umhlangano kaChamisa eGutu uphose waphazamiswa ngamapholisa esithi isikhathi sesiphelile, kodwa uChamisa uqhubekele phambili. Ukunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga namhlanje ukhokhele imihlangano yokukhankasela ukuthola usekelo ese-cross debt ewange Mathebelele North owebandla lakhe leZANU PF.
Tobambana
Nimele isito 7 nise Harare, nimlo ndolozi Ndlovu.
Abahlanganiso ebona ngokuphathwa kwabantu abangekho emazweni abo omdabu e-International Organization for Migration, IOM. Namhlanje baqhube umhlangano wabo wensuku ezimbili wengcitshi ezibona ngezokuguquka komkhathi emazweni asemhlubulweni owezansi ezwekazi le-Afrika. Kubika uNokuthi Abadlamini.
Lo mhlangano oqale izolo wenzelwe eVictoria Falls uqoqwe ngabe International Organization for Migration, IOM, besebenzisana lohulumende weMelika. Abe IOM bathi bakubone kubalulekile ukuba bahlanganise amazwe la alichumi ukuzoxoxisana ngodubo lokuguquka komkhathi ngesikhathi zisanda izehlakalo zengozi ezidalwa yiclimate change ezinjengezulu lesikhukhula elesiphepho edala amacyclone lokungani kuhle kwezulu kudala indlala. Umnumzana Sylvester Dian oyingcwethi ebisemhlanganweni lo uthi kuqakathekile ukuthi lomhlubulo kumele uhlanganise amakhanda uphume lemicijo enganceda ukumelana lalolu dubo.
Unfortunately, many countries still believe that it won't strike me. So the challenge is that many countries have
kanye lemililo yeganga esiqeda abantu kuzokazi lonke.
Umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokuphathisa ngezikhathi zengozi zemvelo olwe-Civil Protection Unit umnumzana Nathan Nkomo uthi lumhlangano uze ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lenkinga zengozi ezenzakala kudala zibangelwa yokuguquka komkhathi. Kunje ilizwe lokhe lingekenelisi ukwakha kutsha lokulungisa izakhiwo ezabhidlizwa yile ngozi eziqintini ezinjengeChimanimani, Bhinga, Cholocho lezinye ezaphanjaniswa zingozi ze
It's very common here in Zimbabwe, especially in the months of October, November, where certain kids do not attend schools because the river will be flooded, and even the teachers cannot afford to access the basic services.
Lokhu kuyimbama kuleli kakhulu ngesikhathi sezulu. Abantwana besikolo bagcina bevalelwa ukuya ezikolweni, njalo ababalisi bagcina sebesehluleka uyafundisa ngoba imifula iyabe igcwele. Ngakho ubalulekile ukuba izigaba lezi nxa zizakhiwa zifakwe izikolo, amakilinika kanye lakho konke ababe bekudinga nxa sekulodlame lolu.
Unkosikazi Cebile Dlamini odabuka eSwatini uthi kulusizi indlela inani labantu asebelahlekelwe ngumphefumulo ngayo ezansi ye-Afrika.
Nekuthi bantu labaningi kwenzakala ukuthi baba affected ngetehlakalo. So sitama kwenatinpolitiningi nje-ke silive ukuthi sikunciphise lokhu.
Umnumzana Majahonke Mamba osebenzela uhlangothi lwe-National Disaster Management eSwatini uthi phezu kwalezi ngozi lumhlubulo ubhekane lendlala enkulu esabekayo ngokungani kuhle kwezulu.
Lamandla awusemakhulu so labantu labakhinyabetekako noma labo labahlaselwa ngulengodi yalethehlakalo sebaba banengi phinze nalomonakalo sokuba mkhulu. Namuhla ke sinelithuba la ngoma sesiyacecesheka siyafundiseka lokwekuthi ngutiphi tindlela lesingatisebentisa letifake ikhathi kuqinisa sive.
Umnumzana Makoye Chisuta yena omele eleZambia uthi kulusizi ngoba ukuguquka komkhathi lokhu kuhlasela uzulu ongenalutho.
So they say that disasters seek the poor so that the poor remain poor. But that narrative, that discourse must change. So I think investing in that area of disaster risk reduction and climate change adaptation should be top on the national agenda of the SADC members.
Abe-Civil Protection Unit bathi ngemva kwengozi yesikhukhula sika-Cyclone Freddy ekusungulweni kwomnyaka lokhe bebhekane lokuqhamuka kwemikhuhlane efana leyesihudo se-cholera njalo bathi baningi ababaleka kwele Mozambique ngalesi sikhathi lesika cyclone Idai okwenza inhlalo yalumango ingabi inhle. Inhlanganiso ye International Relief ibika ukuba engozini ka cyclone Idai ngomnyaka ka 2019 kwafa abedlula amakhulu amathathu 341 abanye banyamalala. Zangeza ukuba abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 17,608 basala bengelamizi, njalo izakhiwo ezimqoka zabhidlika ezabelweni ezigoqela iManicaland, Maswingo, Midlands kanye leMashonaland East. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Amalunga abamandla ehlukene athi ayaqhubeka ngemikhankaso yokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi. Lanxa ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change City libhekana lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe, uMnumzana Phumlani Sibanda ukhankasela ukuba ngukansela kawadi 24 kuBulawayo ekuCCC uthi kade bananga lodlakela, lanxa nje amanye amaphepha akhe lamagwaliba awamaposters ayake adatshule lapha lalaphaya. UJelo Sandikile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ubevele esebenza lo mphakathi wenketha, kungalesi sizathoke sebemkhethe ukuba abamele.
Ngikhangelele ukuthi ngingangena ngikhulumisane lama organizations athile, ngicele ukuthi basidrillele imgodi ukuze kube lezibhorane eziningi phakathi kwesigaba. Siphinde sicele ukuthi izibhorane zakhona kube yilezi ezilamasola, izindawo ezithile zibe lezingadi, kube lama projects anganceda kakhulu abantu abatsha. Abantu abatsha ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi bakhanya kuyinto ebaphazamisayo kakhulu, kanti lezalukazi lazo ziyaludinga uncedo. Ngithanda nje ukuthi ngibonge kakhulu uKhansela Umzamo onguye obekuli wade bengiyo isesengwa 25. Awusebenzile sibili kakhulu. Nxa sesikhuluma ngedolobha lakoBulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo, njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of Kings. Lalikihle ukuthi wawuthola kulamaflawuzi, uthole kuyi-green, kuluhlaza indawana yonke lapho ohamba khona, kwakubetha umoya. Kuyisifiso sami ukuthi lami ngingangena ngokuncedisana lamanye ama-councillors wonke abekhona, sibone ukuthi idolobha lakoBulawayo liyabuyela esimeni salo. Kusuka kube nzima uma idolobha lakoBulawayo lingathola ukukhokhelwa ngama-councillors abangayisibo besigaba. Khonoko kuyinto esihlupha kakhulu esifisa ukuthi ngesihle hayi kabi sikulungisise. Indawo ivele ikhokheleka kuhle kumbi lungiseka kuhle nxa ikhangelwa ngabanikazi babo, akungabilo umuntu wokuza obuya azokuba ngukansila woBulawayo, ngoba yikho okusibulalela idorobho lethu. Kade silingcolile liyesabeka, kanti nxa uzasuka uthwela isuitcase lapho osuka khona kini uzofuna ubukhansila koBulawayo, abahlali bakhona babe sebenga. Ngingangena ukuba ngukhansila ngilolwazi oluthile ngilalo ku-projects planning and management, kanti futhi ngenza i-construction technology, ukulungiswa kwemigwaqo konke okuthile, kunengi ulwazi endlalo.
Mnumzana aphumulani Sibanda ukhankasela ukuthi abe ngukhansela kawadi 24 koBulawayo ekubandla leCCC. Usandekile uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Thabani Juma ukhankasela ukuba ngukhansela kawadi 27 koBulawayo ekubandla leFreedom Alliance.
Ama-problems ePhumula South ngiwazi ngiwaqonda, ngani ngoba lami anye affecta nginje njengomhlali wakhonapha ePhumula South. Amanzi ayahamba ukuthumuthuma, amanzi ayabuya esengahlanzekanga ngesinye isikhathi. So kuluhlupho khona lokho. Imigwaqo yethu ifile, especially imigwaqo lehamba phakathi kwezindlu. Inida ukuthi ithele inhlabathi njengoba inganathara. Ithi simangaza ngikhona inhlabathi yangikhona le, ithathwa kithi khona ePhumula South. Kanti imigwaqo yethu ikhanye ngefile kuyindlela ukuthi njengomuntu ofisa ukuba ngukhansila ngiyangena ngizenelisa mhlawumbe ngizafisa ukubana sikhulumisane le khansili sibone ukuthi imigwaqo leyi ilungisise kanjani kulalokhu okuyikhokhona emgwaqweni imoto zihamba nzima abantu bahamba nzima ugcwele amathi imigwaqo yangkhona yini isenso sibuya ku-crime in general eyi abantu bayadala amacalema ezigabeni la noti kancane bayantshontsha ayeza izidakamiza ungabafana lokhu kawuthola kuhlezi emabhrithini kwenza izidakamiza kakithi and kulihlupho indaba ye-transport ngeyinye la eyi-problem kakhulu nasikhangela uBulawayo kasiyela ndawo eproper yokugadela izimoto nxa usiza emalokitshini sibegadele emagcekeni khambe ukutshintsha kwe-weather ngomqando nalo kulo moyo onje njalo futhi izulu lingabuya selisina abantu babe besegcekeni bethwele nzima sasile terminus lapho kwakuthwalelwa khona abantu lokhu eyavalayo kayikavuzolakhathesi kuyi-problem ye-transport yinto engikhangelela ukuthi mhlawumbe ngokungena kwami ngizayi-addressa indaba ye-transport yona le ngilungumuntu ole-transport ethwala abantu kuluhlupho kakhulu sithwele nzima thina la lathi sibe sesibuya futhi kwindaba yekuthatha kwezinto ukhansi lwayelezi moto ezazithathe zibe ezindlini la khathe sekuthatha ngezinye izimoto esingazaziyo ukuthi izimoto lezo yizimoto ezivela ngapi abantu bangavoteli ibhaji bakithi azame nini ukuvotela umuntu lowo mqotho yini ukuthi angaba ngumuntu okhokhela abantu yikho ngiyabatshela abantu bewadi 27 ukuthi hayi uthuma bengethuki ngaye ngoba ngivele ngiphiwe ukusebenza labantu akungethuse ngoba ngisebenzanga khathesi labantu umuntu ngiyamazi ukuthi ufunani ungathi nxa wona ususe esikhundleni ube ngunkunzi kayithintwa bana umuntu ohlonipha abantu ube umuntu ohlonipheka esigabeni ube wazi umuntu ube ukwazi uncedisa umuntu umtshele ukuthi wena hayi lokhu kungasolveki kumbe akusolveki umpumurifeye ngoba kasizo zonke inhlupho ezibuyayo kuwe nxa ungukhansila okhona ozisolvayo hayi konkani ukuthi umuntu umtshele ukuthi hambe endayini enje endayini enje kulusizo konkani emuntwini ngethani mina kumavoti nabuya mhlaka 23 ngibona ukuthi ngizalenzelani
mnumzana Thabane Chuma ukhankasela ukuba ngukhansela kaWard 27 koBulawayo kubandla leFreedom Alliance. Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele Russia emhlangano ukuyangena umhlangano walelo lizwe lawezwekazi labensundu owe-Russia Africa Economic and Humanitarian Forum. Uhulumende uthi umhlangano lo uza kupha amazwe omabili ithuba lokuqinisa ubudlelwano. Umhlangano we-Russia Africa Summit lo ngowesibili ngemva kokuqhutshwa kwakuqala ngomnyaka ka-2019. Umthungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu uMnumzana Tifa Dube empuza ukuthi ubona uMnangagwa ezaphenduka lokubambekayo na kulomhlangano.
Umongameli weZimbabwe ulabana uMnumzana uMnangagwa uzama ukuthi aqinise ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe lelizwe lase Russia ngoba nxa sithi siyakhangela siyabona zinenge izinto ezenzakalayo kakhulu iRussia ezama ngazo zonke indlela ukuthi iqhubeke ngokubambana kakhulu lelizwe lamazwe yaseAfrika ngoba kakhulu sesabona lengendlela amazwe aseAfrika aresponde ngayo ngesikhathi uMnumzana uPutin laphana ehlasela ilizwe laseUkraine uye wabona ukuthi bayamelana laye njalo balokuzwisisana noma balokuthi bafuna ukuthi bayakhe ubuhlobo osekugcine sisibona ukuthi kusibalula iloba nje sebesakha besakha into leyo ethi iBRICS. So engithemba ukuthi layo ilizwe leZimbabwe likhangele ukuthi liqhubeke lisakha ubuhlobo obuhle leRussia njengoba kuyingqungquthela laphana kuyiyo eziphethe esikhonkosini kakhulu entweni zeBRICS kwenzela ukuthi layo nxa zingasitebhela za izinto eZimbabwe layo iZimbabwe izibone ingena kulobu ubuhlobo beBRICS la mhlambe ingaba lendlela elinqubekela phambili engenza ukuthi umnotho weZimbabwe layo usimame.
Umnumzana Tifa Dube ulwela ezamalungelo oluntu limuze ixoxa lapho icingweni leyo ntungameli Nkomo owe Studio 7 lingakhohlwake lingakhohlwake ukubana kuhlelo lwethu lamhlanje ole live talk siqhubeka sikhuluma labahlala kwamanye amazwe ngokhetho oluzayo lukangcwabakazi 23. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo nguPraxis Jeremiah.